Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 29 kuLwezi 2024 nguGift Dube. Njengendabeni zethu namhlanje.
Abantu sebengaqala ukukhululeka abanye futhi sinanza ukuthi bebengelayo imali ngoba abantu belungiselela ukuthi baye emakhaya njengoba kusiyavalwa ngenyanga elandelayo abantu besiyakukhisimusa
uhulumende wakwele-South Africa usengeze isikhathi sokusetshenziswa kwama-Zimbabwe exemption permits uhulumende uthi uzanika iqembu le-Zimbabwe Warriors imali yemidlalo ye-Africa Cup of Nations ezadlalelwa kwele-Morocco zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ezimela izisebenzi sezisole kakhulu umphathintambo wezemali uMnumzana Thuli Ncube ngokwetheza amabhizimusi labathengi imithelo emitsha zisithi lokhu kuzabulala amakampani la kuphindwe kuthwalise nzima abantu abavele besidla imbuya ngoluthi. Esethula uluhlu lwendleko kahulumende i-budget yomnyaka ozayo izolo, uNcube uthe kusukela mhlaka 1 ngoZibandlela ukudla okuthengiswa kuphekiwe emakhefa okufana lenyama yenkukhu, ipizza, ama-chips, ama-donuts lama-burger kuzahlawulelwa umthelo we-0.5%. Eminye imithelo emitsha ifakelwe amakampani asathuthukayo akhoqela lawo athengisa impahla zokugqoka, izimota lezinto zokwakha. Le yinto esolwa izinhlanganiso eziningi ezigoqela yababalisi e-P2Z kanye leze-CTU. Siqoqele lesiphathamandla seze-CTU uMnumzana Ambrose Sibindi.
Iphutha elisebenzayo elikhulu ukuthi i-budget ifakwe yame ku-local currency. Izik ihlala iphela amandla esikhathi ngesikhathi. Yathi iqalisa kwathiwe i-$13 kanti esingayikhangeli sikubo 25-26 khona ngayo. Ukuthi ufake ibhajethi ngezik kutsho ukuthi ilizwe lizadonsa nzima lezo mnotho elizwe soze zivume ukuba naziqhubeke siya phambili. Okwesibili sinanzelela imithelo ukuthi ifakiwe la khona phambi ukuthi kube yiyo ezakusebenza ukuthi ivuse ilizwe. Into esihluphayo ukuthi ungananzelela kathesi njengelizwe sibe losipho olukhulu lokuthi akuzange kube lezulu abantu bala kwaba losipho lokuthi njalo amakhampani avule avala amanye asuka lapha eZimbabwe aye kwezinye indawo. Kuyasithengisa ukuthi i-industry yethu kumbe i-economy yethu ayenelisi ukuthi ihuge abantu babuye kodwa iyaxosha abantu. Sinandela kule budget zayinazelwa ukuthi icina isigijima ifuna ukuthi ethatha lezi mali kulaba abasikendile amapiza opiza indaba khona bana kule ngozi futhi ekuthi vele amakampani ayangadonsa nzima. Kutshona ukuthi amakampani avesile ukudonsa agcine evalile bese kukhweze sithi thina i-unemployment abantu abangakhathwanga. So-ke le budget siyayibona ukuthi iyasilela kuleso sigaba.
Kodwa akukho yini elikuncomayo njengezisebenzi elingathi kuzaliphathisa?
Kunzima ukuthi kube lento singathi nansiyana siyibambayo khathesi ngoba nxa vele i-foundation ingaqinanga kuhle kube nohlobo olukhulu. Nakhona ukuthi kuthi amakhampani akulake ezahuga abantu lobezulu amakhampani kulohlubo njalo khona kwabo. La ma-tax aloko eqhubeke phezulu so ngokunjalo nanjengesebenzi besicabanga ukuthi hhayi uhulumende kumbe ibhajethi lizakwehlisa ama-tax njengabantu vele bedonsa nzima. Ngabe kube njalo nxa besadiko siphosa sikubambi kodwa okwakhathesi hhayi eqinisweni kunzima ukuthi ungakhuba sisikole ngathi okungasikhathisa njengezisebenzi kumbe okathola nje abahlali eZimbabwe lokwane. Sibona sinto siyaqhubeka sisekunzimele.
UMnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi i-ZCTU. wexoxa lontukameni nkomo westudio 7 ekobulawayo. Umnumzana Mthuli Ncube wazise njalo ukuthi uhulumende usefake eceleni imali engange 813 million zik eqondane lokuthengela abantu abayizigidi posezi isitshiyangalombili 7.9 million abalambayo ukudla ngomnyaka ozayo. Uthi enye imali engange 110 million izavela kunhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzisana lohulumende ezifana le-WFP. Umbiko lo uza ngesikhathi indlala isidla ubhedu elizweni njalo ikhangelelwe ukuqhubeka ngomnyaka ozayo. Sixoxe lomnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu kwemaphandleni ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Nxa ezafaka imali engange 813 million yezigi ethi ubhajethela ngayo indaba enzulu kangaka eyokudla, kufana lokudlala nje, kufana nje lokuthi akulanto ayenzileyo ngokubana imali ekhangelele ukuthi iqale ukusebenza kumnyaka ozayo, okuyikuthi nxa uvele siyikhangela siyazi ukuthi kusiyaphela umnyaka lo uyabe ingasathengi lutho. Yikho ngisitsho nje ukuthi kuvele khona ukuhlela inhlelo zakhe ngemali yezigi ekuqaleni yinto efiphaza themba kuzizalwane eziningi kakhulu ezemakhaya ezikhangelane le ndaba yendlala esabekayo. Kungakho ke kakutsho nje kakubeke emhlophe obala ukuthi hayi ukhangelele ukuthi indlala izaqedwa ngama development partners lawo asewanike umlandu wokuthi inkangelelo yakhe iku 110 million ezavela kibo.
Uthi njalo Mthuli Ncube ukudla okuphiwa abantu ngohulumende kathesi sokwenze ukuthi indlala ingazwakali kakhulu ebantwini. Ungathi kuqondile yini lokho nxa likhangela isimo esisemaphandleni njengenhlanganiso esebenza lozulu?
Inkulumo ethunuka abantu, inkulumo ethinta empilini yabantu, ilethe ukuhlokoma kakhulu ngokubana ukhuluma into engayisiyo. Abantu baphezu kokugalula endlaleni, sikhuluma kunje, abantu kabala kudla, abantu abakutholi ngokufaneleyo lokho kudla okuvela kuhulumende. Kungakho ke ukuthi ethi yena inhlelo zikahulumende sezenze ukuthi abantu kuphungule indlala, abantu bangaze bezwa ubunzima bendlala. Hayi kakusikho qiniso, laye uyakwazi ukukhuluma ukuthi ukhuluma into engayisiyo, ukhuluma into engabambekiyo, ukhuluma into engenzakaliyo emakhaya. Angakutsho mhlawumbe ukuthi athi yena izinto ezimqoka okunjengempuphu hayi kuyatholakala emavinkilini, kodwa kutholakala ngokuthi abantu bazithengele.
Umnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni i-Rural Communities Empowerment Trust, ubexoxa lontukameni nkomo we-Studio 7. Kusenjalo, incwadi zenotho zithi ukuze umnotho welizwe uthuthuke ngesilinganiso sokuyisithupha ekhulwini i-6%, njengokutshiwo ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube, kumele kuqale kulungiswe udubo lwamagetsi. Enye yalezi ncwadi umnumzana Masimba Kutshela uxoxa ngalolu daba lotabuka Ncube we-Studio 7.
Ludubo olukhulu kakhulu, njalo ngibona njengani ukuzaphazamisa into eziningi kakhulu, ikakhulu okhangalelwe ngobaba Ncube ukuthi umkhulu ngakhula nge-6%. Ngoba siyakwazi sibili ukuthi ama-industry anjenge-mining le-agriculture afuna amandla kagetsi ukuthi asebenze kahle.
Umnumzana Ncube ukhulume njalo ngokuthi kuzaqhubekela phambili kungena mithelo ebhadalayo nxa abantu bengenisa imitshina yamagetsi, njalo abantu beza kuba bengabhadali njalo imithelo eyokungenisa i-LP gas elizweni. Libona sengathi lokhu kuzaphathisa kakhulu na?
Dubo olukhona ukuthi ukuswelakala kwamagetsi singathi i-long term problem. Imitshina okhuluma ngayo imitshina ebiza imali eziphezulu kakhulu ukuthi ama-companies amaningi ngeke bakwanise ukuthi bangenise leyo mitshina, kungasenani ukuthi izangena duty free.
Pho yikuyini okungenziwa ukuze kuqedwe udubo lolu njalo nxa lungaqedwanga ingathuthuka nayinotho?
Nxa kuyukuthi sifuna ukuthi ube lentuthuko sibili, kumele silungise indaba ze-power generation. So uzabona ukuthi kumele uhulumende abuye lamanye amaqhinga okuthi laye aqalise ukulungisa indaba leyi okuthi sikhangele engxenye 3 to 5 years from now, ngoba indaba yamagetsi ngeke wayilungisa masinya.
Umnumzana Masimba kutshela ingcwethi yezenotho njalo esebenza nenhlanganiso ye-Disability Rights Center wesecingwani lesitulo 7 esebhilitane. Umphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya kwele-South Africa usengeze isikhathi sama-Zimbabwe Exemption Permits ngomnyaka ogcweleyo. Uthi uzokhumana usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Umnumzana Leon Schreiber lamuhla wethule umbiko othi abadabuka eZimbabwe abalamaphepha la bazawasebenzisa kuze kuyefika umhla ka-28 Lwezi omnyaka ka-2025. Isikhathi besiphiwe lamaphemiti besivele siphela namhla. Uschreiber uthi lokhu kwenzele ukuthi agcwalise isinqumo somthethwandaba we-High Court ePretoria, wona owathi ukusebenza kwalamaphemiti akufanelanga kumiswe kungakhulunywanga kuqala lezizalwane zeZimbabwe ukuze sikhulume ukuthi ukumiswa kwawo kuzaphazamisa kangakanani impilo zabo. Ngalesi sikhathi esengeziweyo, uhulumende uthi akufanelanga kube lophethe liphemiti obotshwayo kumbe ophindiselwa eZimbabwe ngesizathu sokuthi ipassport yakhe ikhombisa ukuthi iphemiti yakhe siyaphelelwa isikhathi. Abalamaphemiti la bayavunyelwa njalo ukungena lokuphuma santando kwele South Africa ungela mgoqo. Akula muntu ofanele abambe ngamandla abalamaphemiti la ukuthi bamuphe ubufakazi bencwadi ekhombisa ukuthi baselizweni ngokusemthethweni, njengoba ubufakazi balokhu kuyilolu gwalo olwethulwe ngumphathintambo ngokomthetho wesisekelo sombuso. Izizalwane zeZimbabwe sezethule imibono etshiyeneyo ngodaba lwezokwengezwa kwesikhathi samaphemiti la. Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane beZimbabwe kwele South Africa eZim Imbokodo, uNkosazana Victress Matutu, uthi bebahlukumeza kakhulu ukuthi uhulumende avule avale amaphemithi la ngesikhathi sakhe.
Asisakwazi ukuthi siye emabhanga siyovula ama-akhawunti, awukwazi nokuthi noma unencwadi zokushayela uhambe bese ziphelwe isikhathi uhambe uyozivuselela, abavumi. Awukwazi nokuthi uyethola incwadi zokushayela ezintsha ngale-ZEP lama-extension ayenziwayo.
Umnumzana Lance Mlilo, umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa e-Progressive Zimbabwe Foundation, uthi ukwengezwa kwesikhathi samaphemithi la kwenzeka ngesikhathi esihle lapho nezinga lokuzingelwa kwabokuza abangela maphepha uvele selikhwelile.
Siyakhumbula ukuthi abanye bese bevalelwe ama-bank accounts abo, abanye njalo bese besesaba ukuhamba e-tracking. Ngokunjalo ngicabanga ukuthi bazawuthola lokukhululeka ukuthi bahambe baye emakhaya.
Umnumzana Ngqakuthi Mabhena, umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi bayemukela ukwengezwa kwesikhathi samaphemithi la, njalo kuyajabulisa ukuthi uScriber uthi uzalandela okwathiwa umthethwandaba engakenzi isinqumo ngesiphetho salamaphemithi.
Abantu sebengaqala ukukhululeka, abanye futhi sinanza ukuthi bebengelayo imali ngoba abantu belungiselela ukuthi baye emakhaya njengoba kusiyavalwa ngenyanga elandelayo, abantu beziya kukhisimusi.
Kodwa-ke ezinye izalwane zakwele South Africa azivumelani nesinqumo sikahulumende sokwengeza isikhathi salamaphemithi. Umkhokeli wenhlanganiso ye-Operation Dudula, uNkosazana Zandile Dabula, uthi lube phule inhliziyo ugatsha lwendaba zasekhaya.
We were expecting ukuthi bazobakhansela because the employment rate is way too high like South Africa and imisebenzi eminingi ithathwe yibo abantu bokuhamba.
Kulezi zalwane zeZimbabwe eziphose zifike 178,000 ezilamaphemithi e-ZEP. Minister 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
linjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel e VOA Ndebele. Ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups e VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
YiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Itale lePhalamende kwele Australia selethule umthetho ovalela abantwana abaphansi kweminyaka elithumi lasithupha 16 ukuba bengasebenzisi inkundla zokuxhumana ezikokuqela iFacebook, TikTok, Snapchat, Reddit, X leInstagram. Abazehluleka ukulandela umthetho lo bazahlawuliswa $33 billion. Umthetho lo kumele upasiswe lidale leSenate. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba sokulokuxokozela okumangalisayo kwele Namibia osekudluliselwe phambili ukhetho olensuku ezimbili luqhutshwa kulelo lizwe. Abaphethe uhlelo ukhetho lolu bathi imitshina yabo yokuvotisa kayisebenzi ngemfanelo. Indawo zokuvota obekumele zivalwe ngolwesithathu seziza kuqhubekela phambili zivotisa kuZulu kuze kuyefika kusasa. Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika. ELeMelika selethese izijezo zenoto abantu abayisithupha abakhokela iHamas edlelana lele Iran abebedinga indlela ezijeneyo zokuthola izikhali lemali. Lokhu ngokwesithiyagalolunye ukuthi eLeMelika lethese inkokheli yeHamas izijezo lezi selokhe iqembu leli lahlasela kwele Israel mhlaka 7 kumpofu nyakenye lapho labulala abantu abedlula inkulungwane 1200 okuqela abangamathumi amane 40 abadabuka kwele Melika njalo lathumba abangamakhulu amabili lengxenye 251. Lokhu kwenza ukuba kuqhamuke impi phakathi kwele Israel leHamas elokhu ihlaselwa ngele Israel eGaza osekubulewe abantu abanengi. Ababili abangamalunga eHamas abafakelwa izijezo lezi okwamanje baseGaza. Omunye wabo umnumzana Bassem Naem olesikhundla esiphezulu kuqembuleli njalo kwaziwa ukuba ulobudlelwano leRussia. Omunye wakhe nguGazi Hamad, umhleli wezindaba owanikwa imvumo yiHamas ukuba ayikhulumele. Umbiko owethulwe luhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezemali ole-US Treasury Department uthi uHamad nguye owayekhokhela ukungena lokuphuma eGaza kwalabo ababethwala insimbi zokwakha imigodi yebutho etshonayo esabalale endaweni eziningi ezigoqela phansi kwezindlu zabantu makhaza. Uhlangothi lwe-Treasury Department luthi abanye abathathu abafakelwe izijezo lezi bahlala kwele Turkey. Omunye wabo ngu-Abdi al-Rahman Ismail Abdi al-Rahman Kanimat osehlale isikhathi eside ekuHamas njalo wadlala indima enkulu ngomnyaka ka-1997 kuze kubhonjwe isakhiwo sokuphekela ukudla eTel Aviv kwele Israel. UMusa Daud Mohammed Akhari ngomunye njalo okuHamas okuthiwa udingela iqembuleli imali ehanjiswa eGaza le-West Bank. Wabe watholakala elecala lokuthumba lokubulala abantu. USalama Mari laye okuHamas yena waziwa ngokudingela iqembuleli imali. Wabe wavalelwa entilongweni kulandela ukubulawa kwesoja lakwele Israel. Owesithupha ofakelwe izijezo lezi nguMohammed Nazal omele iHamas ekumemethekiseni inhlelo zabo emazweni atshiyeneyo. Usesekele iHamas okweminyaka engamajumi amathathu 30. Ophethe okwesikhatshana isikhundla sikamabhalani omkhulu ohlangothi lukahulumende weMelika ole-Treasury and Financial Intelligence uBradley Smith uthi uhlangothi lolu lusebenza kukatalala ukuze kuphazamiswe inhlelo zeHamas. Isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana labanye amazwe ole-State Department uMnumzana Matthew Miller uthi akulalizwe okumele lidlelane leHamas. Umila uthi elemelika lezaqhubekela phambili lisebenzisa zonke indlela ezokuphazamisa okwenziwa yiHamas labadlelana layo.
Le yimibono kahulumende weMelika.
Wezemidlalo, umphathintambo kahulumende obona ngemali zelizwe, uMnumzana Mthuli Ncube uthi kuzanikwa iqembu leZimbabwe Warriors isigidi samadola eMelika, $1 million, yokuphatheka emidlalweni ye-Africa Cup of Nations kwele-Morocco ngomnyaka ozayo. UNcube ukhulume amazwi la izolo edala lephalamende ngesikhathi sethula uluhlu lwendleko zikahulumende yomnyaka ozayo. Uphinde wathi uzanika ugatsha lukahulumende olwezemidlalo i-189 million Zimbabwe gold yokuthuthukisa inkundla yezemidlalo ye-National Sports Stadium. Okwamanje eleZimbabwe lisebenzisa inkundla zemidlalo zakwele-South Africa emidlalweni yeqembu lenkuqu lelizwe. Sobisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 esithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7 injani kanye nababukeli, besicela beStudio 7 ukuthi nisenzele ifavor la isikhiphele indaba zeMozambique sizwe ukuthi kwenzakalani. Lathi siyafuna ukubazazi lathula nje, kodwa ezeAmerika benizikhipha njalo nje, ezeMozambique niyazifihla indaba, niyasatshisa.
Amatshono balaleli beStudio 7, siyabonga mali ngabe liyaphila. Lapha kulezwa khamizi zakusigangatha ezikhala zibamba umlomo wangaphansi ngokusela babantu bakusigangatha abatshontsha esanende sesakhiwo esiyikliniki yakusigangatha, eyikliniki elineliphati isebenze ebantwini. Thinteka kuze kuyethinteka ngisho lezinkulu zakhona, baholi bakhona bezindawo naleyo yakusigangatha, kuthiwani ngamasela anjalo? Balombuzo abantu bakusigangatha ngamasela akhona kusigangatha angasoze aphila kahle mayelana nokwathiwa kwesakhiwo lesiyana. Kambe sizaphela njani sakhiwo lesiyana? Okulumayo ngupamona ungwenya lapha e-WhatsApp eMatsau.
Sarbonani basakazi bethu beStudio 7, lesiphi indaba ezimqotho engapha thina uVungu constituency ward 4 asilohlupho lumangabisayo kansile esilayo lapha kuyomathaya nxa kubuya ama-presidential imposes ezinto ezikholayo. Hole busuku bagatshayisa botwelufu abanye ngokusiyakusa. Hole busuku and kabatshontshi nje babulala abantu kuhlela atshontshelwa okuzwayo kansela ethiwa uMathaya kulala development ayenzayo. Abantu amanzi banatha le nkomo emfuleni ugelo akulazibhorane kuthiwa ayenzayo kuphena kuxabana labathungameli bezigaba amasokpo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Uhlelo Woza Friday kuliviki silejaha elisakhulayo elipheka libuye njalo lichule umdumo wakulesi suku we-house music, umncedisi moyo odume ngokuthi uDJ Cooperman. Asizweni ixoxalo ezrathisa sipanda kweStudio 7.
Kala nawe, selu kune ntombi. DJ Kuberman sekhathazile othuthatunga umculo we house music abathi dance music mawunondo odabuka emahlaba ithwala empila buso usiphathele indlade lakhe elitsha lweze 3 steps
qale into zokwenza into zomculo eminyakeni ka 2006 ngathi professionally ngiqale ukwenza kakhulu okuzayo ngo 2008 so kusiya phambili khona ngizalwe khona apha edolobheni lakobulawayo
Ndadeleli lithwala njalo osebenze lobani ekuliphekeni
uthi ayi 3 step ikakhulike idlala deleli usebenze lo lewanika nosiphiwe uphiwe muwelase uladi ufethi khona ke umacala uthayila ubutholezwe umaqhuzu ke umaqhuzu ngomnike uthayi masikandi lapha ke bese ngifuse lapha bese ngicabanga ukuthi no kanti kuyini okungenza ke umculo wethu uphakame kakhulu so ikhona sense no kahle ke ntingi umhlabeleli wenzi masikandi
Uthanda kwakhe imota ezincane kuthiwa yiMini Cooper kwenza umncedisi bambiza DJ Cooperman. Pho yena wangena njani kwezomculo?
Umculo waseSouth Africa kakhulu. Ngesikhule ngesikhathi seKwaito. So inspiration yami ngivela kubo Arthur le Brothers of Peace yokuqala, you know, abo Dr. Maheu, Makaula. Yikho ke ngiqale khona ke uthando lami kakhulu sengingazile ndaba. Lento ngingayenza lami but akhona ke amagroup amadala wabo tribal monks
Bozela izwi kubalaleli lokuthi umculo wakho bengawuthola ngaphi
umculo usutholakala ke bengawuthola ku all social media platforms Spotify, YouTube, Apple Music, njalo ke mina ngiyatholakala on all social media handles khonapho ke uyakwanisa ukuthi ungilandele ungifollowe ku X Cooperman DJ, ku Facebook Cooperman, Instagram Cooperman. Siyabonga kakhulu.
Isikhathi sedlule ngumangoye bakwethu bese kuhlelo hoza hoza Friday silo DJ Cooperman sidibaneni kwelizayo igama lami Ezra Jesus Banda.
Ezizo ziyadina kakhulu siyabonga kakhulu Ezra Jesus Banda khona ngapho okhona singakhohlwa ku-live blog uhlelo lalandela khona manje kona singakehlukani sikhangele ezinye zenhloko zendawo ebezikhokhela inhlanganiso ezimela izisebenzi sezithole kakhulu umphathi intambo wezemali ngokwedesa amabhizimusi labathengi imijelo emitsha siliqhuba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olubalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo ukeeps doing city Libele viki, impela viki elijukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.